Engingakutsho kanti ukuthi kakhulu sekunqobile eKhaduma njengoba lawo kubonile ilizwe lonke lalo njalo likubonile. Ayisikho kodwa lapho esiwine khona, sike sawina njalo amanye ama-by-election amabili esiwawinileyo. So le sibe ngesithathu siwina kulandelelana. Okutsho ukuthi-ke khathesi i-momentum yonke uMzimbabweni wonke usebonile ukuthi akula elinye ibandla lezombangazwe elingavotelwa ngaphandle kokuvotela ibandla elikhokhelelwa ngubaba uNelson Chamisa ele-NDC. So-ke ngenxa yakhona lokho njalo ungakhangela ukhangelisise lobunzima obukhona phakathina kwelizwe, uyaswela ukuthi into bani nje eyodwa umuntu angayivotelela iZANU-PF. So ngenxa yakhonokho-ke kakula alternative abeZANU-PF even bona laba babasekela kudala kwabo sebaze bananzelela ukuthi hhayi le into kayiyindawo.
Bakhona abanye abathi bona ukunqoba elikwenzileyo eKhaduma asiko okungayenza ukuthi ibandla lizizwe linqobile, ngoba bekuvele kuyisihlalo somuntu we-MDC. Lina lithini ngalokho?
Hayi, bangakutsho nje abafuna ukutsho khonokho, but iqiniso elikhona ngelokuthi ukuwina ukunqoba yikunqoba. Ngakula ndaba ukuthi unqobe lapho kade uvele unguwe obusayo kumbe hatshi, ukunqoba yikunqoba. So-ke ngoba kwesinye isikhathi nxa kuyukuthi lapho kade uvele wena ukhokhelela nxa omunye angabuya ekuthathele, lokho yikulahlekela. So-ke ukunqoba akula ndaba ukuthi unqoba ungaphi, as long as unqobile kuphela. So-ke thina yiyo i-attitude esilayo khathesa, asikhangeli lokho ukuthi singobe ngathi. Into esiyikhangeleyo kuphela ukuthi every by-election ezayo kufuze ibe i-by-election yokuthi amaZimbabweni ekhuluma ukuthi hayi bakithi izanu sokwanele. Khathesi sokuyisikhathi sokuthi khona silethe umbuso omutsha, lokho kukhona sesidakiwe ngakho. So ambona ukuthi khona kukhona okunye okungenzakala kanti ngaphandle kwakhonokho ukuthi khona siyenqoba, noma kuyikuthi isithi yezanu kumbe kuyisithi yakadinge yethu.